amafizi akhona avele so ngibabona sebekhwezela ifizi kusho ukuthi ama-students they are faced ngendaba ebaziswa buhlungu ngoba abanyeke beyengezelela ifizi efizini engathi vele iphezulu so ma-instead bekumele bebeyehlisa ifizi ngoba kalesi i-economy yezimbabwe ayifunctioni kuhle so kuqakathekileyo kuqala beyehlise ifizi yesikolo sabo umsebenzi bebezokhwezana lamafizi.
Kuliqiniso na ukuthi amapholisa akeadlula bedubula izibhamu zabo?
Yes, kuliqiniso abatshonanga khonapho kuphela. Bahle babuye futhi bathela i-tear gas kuma-student. Of which siyabona ukuthi the level of militarization esikhona even esikolo itshengisa ukuthi lathi sesiba lamadiya uthi ukuthi kungaba lama-free and fair elections. Because kusukela entweni ezincane sibona ukuthi i-government yakhona irana kanjani. Just for a 30 demonstration, abantu bese bemanishe uku-unleasha ama-security forces ukuthi a-victimize ama-students. Kusho ukuthi vele bona the way abaresponda ngayo entweni abantu be-challenger vele yi-violence.
Kodwa bekulabantu abalimaziwe na?
So far kulabantwana ababengama-victims of i-tear gas naleyana. Ngoba bayi-emailile and kalesi abanye bakhona kusaba-faintile about 5 of them. Badingazi ukuthi kalesi I'm yet to confirm ukuthi sebe-right yini cause idemo lakhona belokho liqhubeka.
Ngombono wakho kuyini okumele kwenziwe ukuze udaba lolu lulungiswe?
Ya, ngiyabonga kakhulu ngombuzo lowo. Okokuqala i-government emele ukwenze ukuthi they must subsidize education. How? Umeka sho ukuthi even i-taxpayers money iyakwanisa ukuthi i-subsidize education. Sibona ukuthi then issue number 2 isiz ngokwayo mele yehlisele around 50%. First that wena njengomuntu ukwanisa ukuthi ubhadale that 50% and then i-government ikwanisa ukubhadalela 50%.
Manje uhulumende angathi akakhona ukwenza lokho likhangela ukuthi njengabafundi lizaqhubekela phambili litshengisela na?
Yeye, uhulumende engayala izikhalazo zethu. Sizameka sho ukuthi ama-demonstrations la aqhubeka ngoba asebeirebhesi mabhebhodwa akwazi ubuhlungu ngama-students wonke awezimbabwe. So lizakwenza enathi kwayenzakala lokho. Egrade mabhe kwenzakele. Kanti sikhuluma so izolo bebekuyenza futhi eGarare Institute of Technology. Kusasa ke ngamanye ama-universities alokhu afuna ukwenza khonokho ngoba kusuyazizwisa ubuhlungu njengama-students.